ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 Mpandula 2018 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amafutha ezimoto aqhubeka isilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha basola indlela yokuhlawulela kwamakhala ekhukhwini eCocash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali yokuyathenga enye ipetulo phandle kwelizwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi ajojozela udlakela. Sizakhangela ezemidlalo emidlalweni yenguqu eChibaku Super Cup edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amafutha ezimota aqhubeka esesilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha besola indlela yokuhlawulela kumakhala ekhukhwini eCocash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali ukuze benelise ukunikezwa imali yakwamanye amazwe yokuyawoda lawo mafutha phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Indwendwe zezimota ziyazisanda emagarajini wonke kobulawayo ngenxa yokusilela kwamafutha. Kule viki amafutha asilelayo yiphetulo, njalo kwezinye indawo kobulawayo, imichova ibisikhweziwe imbadalo yokugada isuka ku 50 cents isiya ku dola. Otshayela imichova uMnumzana Sipho Masina uthi ipetrol ayikho, njalo kule viki ephelileyo kuke kwasilela idizili.
Yebo, ifuel iyashoda, ongangokuthi ipetrol iyashoda this week, and into yenzakalayo ukuthi last week kuke kwashoda idiesel, but it was temporary, and then ibikhona kwamanye amagarage ngeko, but ipetrol ukhanya ngani iphele emagarajini wonke, and then abamagarage ngasibuza bathi imbangela esikhathini esiningi ukuthi imali yabo enale asabe sithela ngayo njengoba singela cash elizweni sisebenzisa iCocash bayaphuza ukuthi imali zabo zireflecte ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyacela iforex reserve bank. So yinto eyenzakalayo, so asikwazi ukuthi into le eyenzakalayo is temporary kumbe is permanent, kodwa into ekhona ukuthi ifuel ayikho, okukhona kathesi idizili ipetrol ayikho.
UMnumzana Blondi Ncube uthi imichova ayisoze ikhwezwe nje mahlayana ngenxa yokuthi intengo yephetulo ayikhwezwanga.
Ukukhwela kwemchova njengathi thina abantu esisebenza emchoveni, umchova anike iphongukhwela ngoba ifuel yona kayikhwelanga. Into ekhona nje ukuthi ifuel yena kayikho emagarajini. Ah, kathesi qale last week idiesel yeke yashota last week, but this week petrol yengekhoyo kule diesel. Singahamba emagarajini siyayithola, kodwa imbangela yakhona yokuthi nxa ungela cash yikhonye kuthule khona ifuel. Hayi, thina bedizili asifamanga kulayina, but abayipetrol ibabalayinayo.
UMnumzana Thulani Mlawuzi uthi ukusweleka kwamafutha sekusenza ukuthi bacabange ukuthi uhulumende kamgabe ube ngcono.
Hayi, indaba yefuel yazi isithwalise nzima. Kathi sesipaka izimota uze uphuze emsebenzini uselayinini yefuel, utshayise ufike endlini ngo-8, sesixabana nabo nkosikazi bethu ngendaba zefuel zonezi. Asazi ukuthi i-government iplanani, sokungani i-government leyani ebikhona ibingcono, ngoba noma into bezidura bezikhona. Angazi ukuthi bangayenza mzamo bani abantu be-government. Asisakwazi kumbe i-government kumbe ngabantu bamagaraji, kodwa sibone ngani i-government. Ngokubona kwami bone ngani i-government. Asisakwazi kumbe amagaraji ngawapho bebesenzela ukukhweza, bethreathena abantu ukuthi bakhweza iponti. Nxa befuna ukulikhipha bahle balikhiphe kawani, ngoba since bekhulume ukukhweza iponti ifuel ihle yacatsha. Isinkwa sikhwelile, zonke izinto zikhwelile. Ungabona sokukhwela isinkwa esisemehlweni abantu okungemuva ke.
UMnumzana Thulani Mthethwa uthi ucabanga ukuthi abantu bazagcina bekhweza intengo yempahla ezitolo becatsha ngokusilela kwamafutha.
nangubana kwami ishortage yefuel izakwenza ukuthi abarani izimota bathenge ifuel eningi bayihode then laba abathengisayo bezitolo labo bangabona sokunjalo bazadinga ukuthi bakhweze intengo bebesithi ifuel iyashota isebe-transporta nzima amagoods abo abathengisayo kungenzakala ukuthi bahle bakhweze kakhulu vele ekuqaliseni ngoba besithi ifuel njengoba ibonakala ukuthi kayikho ukutshengisa ukuthi abantu kazani laba abathengi sebeyabalo bunzima because babe ngasenelisi ukuthenga izinto lezo ngoba ziyabe sezidula nxa kuthi laba abathengisa esitolo abanengazi wezitolo babe sebekhweze intengo zempahla zabo.
Isisindo sedola leMelika sesiqanise okumangalisayo okokuthi elilodwa selithengiswa ngamadola amabili awebond note nxa umuntu efuna ukufakelwa imali ebhanga. Lokhu kwenza ukuthi ilizwe lingenelisi ukuthenga izinto eziningi ezidingakalayo kwamanye amazwe njalo nxa kulokhe kuqhubeka kunje intengo yempahla layo izaqansa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi yajojozela udlakela ngesikhathi kulokutshengisela kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. UMkhwananzi oxoxe loChris Gande weStudio 7 uyalilandula leli cala.
Ye kuliqinisa ukuthi besilodaba besilubikela intatheli zindaba kuthange e-media center esigodlweni saseHarare. Lokhu bekungemva kokuthi bengengafonelwa ngamapholisa esithi angifune ofisini yawo ngibofika. Ngase ngisithi hayi ndaqhuqa lelogqwele lamagqwethami ngizokuzwa ukuthi kuyini. Kodwa amapholisa asafunanga ukuthi amelele ukuthi ngihambe ngiyedwa emapholiseni. Base bengilanda-ke e-media center lapho bengikhuluma khona le ntatheli zindaba. Bele rayothi, bele mibhobho, bele ama-button stick izankosi ezingathi izankosi ngesindebele. Bafika ke bambopha izandla ngama-handcuff, bamphosela erolini behamba benginyathela benithethisa besithi mina ngizama ukwenzani elizweni leZimbabwe.
Usuvalelwe khona lesitokisini bakuphethe njani?
Hayi sengivalelwe kube ngcono lapho bekukubi khona lapho bembopha khona mbono lebona leivini amavidiyo le mfanekiso ebikhitshwa amapholisa embopha yikho lapho bengaphathwanga kuhle khona. Ngikhuluma nje sivikile lindaba phambi kwedale namuhla ukuthi hayi ngiyakhonona ngokubothwa lo ngokuphathwa engakwenziwayo ngibothwa ngamapholisa esigodlweni se-media center kuthange lapha eHarare.
Sizwa kuthiwa ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yebail. Ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenzakeleyo emthethwanindaba njalo ozamele ukwenza?
Kuzamele ngiripote eHarare Central Police Station ngolwesihlanu lodwa indaba le izithele njalo kuthiwa kumelanga ngi-interfere nabafakazi endabeni leyi layona le ibheyile engiyibhadalisiwe $50 njalo nizabuyela-ke edale ukuyathonisiswa mhlaka 9 October 2018.
Manje wena uthini ngecala leli, uyalivuma na?
Angilivumi leli cala, alikho icala leli. Angizange ngethe cala mina, angizange ngitshengisele njalo angizange ngibe seduze lapho kula bantu ababetshengisela khona mhlaka 1 August 2018. Ngangilandela ama-results la ngiwabona nje ku-TV ngisendlini. Kodwa akumangalisi ukuthi bangethesele leli cala ngoba bayakwazi ukuthi nxa sekunje so inhlanganiso yeDamuka esingathi umbe isesijikile campaign yiyo esikhangelelwe ngabantu ukuthi ithathe intambi yephambili. So lokhu kuyabethusa kakhulu ngoba bayakwazi ukuthi yinhlanganiso elamajaha lezintombi abazimiseleyo ukulungisisa uhlupho olukhangelane leZimbabwe abake bacontributa kakhulu ekulungisiseni lolu duko seselo ubaba uRobert Mugabe njalo abazimiseleyo ukuphinda balungisise ilizwe njalo ngaphansi kukababa uMnangagwa lo wathatha amandla okungekho emthethweni.
Kanti manje nxa kuyindaba ka-August 1 abakubophelayo nakathesi, kungani bebuye bazokuhudula phakathi kwabantu wena uphakathi kolunye udaba ungaba lolwazi?
Angila lwazi, but engicabangela ukuthi bebefisa ukuthi ngabe kuthiwa ngikhulumanga lentatheli izindaba izolo, ngoba izolo besikhuluma lentatheli izindaba sikhangelane le ndaba yokuhlukuluzwa kwamavenda okwenzakalayo esigodlweni esikhulu seHarare. So lokhu akubathokozisanga, bona basebeqoqa ukuthi hayi asivele simbambe engakakhulumi. Hayi inhlanhla nje ukuthi baphuzile mbijana, bathole sesethulile la mazwi kuntatheli izindaba, njalo amazwi la ahambile ahazekile izwe lonke, uZulu wonke uzwile sekukhulumele.
Lo ke bekungumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumele senhlanganiso yetha Jamuka sesijikile. Lapho ke limuzwe ekhuluma ecingweni eseHarare lo Chris Gande owe Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana labo somabhizimusi kanye lezizalwane zonke nje ezeZimbabwe esezihlala eMelika ngayona limpela viki edolobheni eNew York khonapha eMelika, lapho azaphatheka khona emhlanganeni wenhlanganiso yamanyana wamazwe womhlaba iUnited Nations General Assembly kumbe iUNGA. Osomabhizimusi azahlangana labo ngabakwamanye amazwe labeZimbabwe abadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika bekhulumisana ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Izizalwane zeZimbabwe nje jikelele zizahlangana la, uthena uzahlangana lazo ngesonto emhlanganeni weUnited Nations. Umnangagwa uza kwethula amazwi akhe ngolesithathu, ongokwakuqala ukuthi ethule amazwi akhe emhlanganeni lo oweUnited Nations Assembly.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umprofita odumileyo eZimbabwe uApostle Nyikadzino Chiwengwa ubikwa esebonakele ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo. UChiwenga usanda kwethulela uZulu impiko ethi wayiboniswa nguNkulunkulu eyokuthi kuza kufa abantu ababili abalezikhundla zaphezulu abangacatshangelwayo. Imizamo yokukhuluma loChiwenga yehlule. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili salolu hlelo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokugenquka komkhumbi eLake Victoria kwele Tanzania selifike kwabalikhulu lamashumi phosi ayisikhombisa e-167. Kulomuntu oyedwa ohlengwe lamhlanje ngomgqibelo phakathi komkhumbi lo ogenquke ngolwesine, imbangela yayo elokhe ingakaziwa. Kuthi ke kulamadoda angaziwayo kubana ngakweqembu liphi labalwisa kwele Iran abavuke ubhova badubula umbothano wabakubutho befola edorobheni leHavaz esigabeni seKazakhstan babulala abantu abangamashumi amabili lane. Elulaleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bavube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bavube mbula
Gukama
Lamlela
Wezemaphandleni izakamizi kanye labo sombabhizimusi bendaweni yamavinkili eyesejube phansi kukanduna mabhena bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi kanye lamanzi endaweni yamavinkili le. U-Albert Ncube owe Studio 7 usipha lolu daba.
Izitolo zesejube zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lalamhlanje kulamagetsi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Inengi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe lendleko zokuthenga amafutha okudumisa limtshina. Umnumzana Herbert Ndlovu isakhamuzi sesejube njalo uthi sesiside isikhathi bengela amagetsi.
Ibusiness le ibunjwe kudala kakhulu bekusese iRhodesia. IRhodesia iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamake. Siyacela lathi ukuthi ngayo ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kuningi esifisa ukukwenza la but sihluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bacina beyilahla ngoba sibolile njalo uthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana ibutsha okwamukwezandla lebookstore. Amagetsi sesithwele nzima sebenzisa igasi. Utshwala buyasibuthengisa buchisa, ama-drinks ayachisa, inyama yethu siyabi-right but icina ibolile nasiyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi njengakhathesi kuyachisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la ma sikhuluma nje mabesivakatshele babefike bekhuluma ngoba sithembise kodwa babuye ibheki.
Unkosazana Sokoluhle Sibanda othengisa utshwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokutholakala kwamagetsi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagetsi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utshwala okunjengamabhiya. So ayabe engaqandi. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagetsi ukuthi lathi ibhizinisi lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi umnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho kuvuleka nxa kuthe kwaba lamagetsi kulindawo.
Esejube Business Center akula magetsi. Abantu abathi bayafuna ukuwelda, bayafuna ukwenza imisebenzi yokuthunga njani njani, kodwa ngokuswelakala kwamagetsi akula into engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu bethu baphathiseke.
Umnumzana Thabani Ncube uyethesa uhulumende umlando kungathuthukisa indawo yesejube.
Uhulumende kumbe kayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini ngoba yona ngokwayo sibili ngokuthuthuka ngokwakhiwa kwayo kumele ngayi indawo leyi township ngoba ile minyaka mina ngingazalwa iveli khona mntu esinatisi kazi ndiye 44 years so ngathi imvele nizalwa ngathola iveli khona indawo leyi so but lokhu inje kusentuthwini akulamagetsi.
Ngaphandle kodubo lwamagetsi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi kufakwe isikotsho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngisesejube eMzingwane ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bavube mbula
Gukama
Lamlela
Gukama
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bavube
mbula. Siyambonga ke okancube ngokusinika ke uhlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke othani nge ngiliqhubekeze ku-Chris Gande esiphake uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo ngu-Chris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Difa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Mnumzana, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Eh, ngiyabonga babukande ukuthi ngingene ehlelweni lakho.
Kunjani ukuphila emazweni kakhulu nxa sikhangela umkhathi okhona lezinsuku ukuthi ekhaya kungani kunganeno kodwa lina ngapha emazweni liphakathi kwesnow.
Babukande ukuphila emazweni kuyinto enzima kakhulu. Abanye ngilokuthi kwesinye isikhathi nxa ngixoxa labanye abantu abasekhaya bacabanga ukuthi mhlambe ukuba semazweni kuyinto mhlambe ejabulisayo. Ye, kuyajabulisa ngenxa yokuthi khona ukuthi amasolombana sikhalela nje indawo yemali. Kodwa khona as far as isimo nje noma umkhathi ngendlela ongakhona kulo mehluko omkhulu kakhulu yilapho ubona khona ukuthi lapha uphilela nje ukuhlupheka eqinisweni ngoba nxa thina singabantu abakhulela elangeni. Kodwa nxa usubuya lapho sithola ukuthi ukugodela kwakhona kuba beyond okudlulisa amalawulo.
Sesizwe abanye ikakhulu abasekhaya nxa beziduduza ngabahamba ukuyasebenza emazweni besithe lizithi liyakholisa khona ngapho kodwa liyadubeka ngoba kalilali ubusuku lemini liyaba lisebenza njalo imisebenzi engaqakathekanga efana lokugezisa izalukazi lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabatsho njalo?
Mina engakutsho nxa sesibuya endaweni zomsebenzi angikwali ukuthi ilizwe leNgland mhlawumbe ngithi emazweni aphetheya kule misebenzi efana lena le khona eyenziwa ngabantu bakithi. Kodwa ngitsho lasekhaya imbala laseSouth Africa bakhona abantu abenza yena leyo msebenzi enjalo. Kodwa ngiphinde ngithi elizweni elisifana langapha aphetheya ngapha into efana mhlawumbe labo garden boy labo geli ayikho leyo msebenzi. Njalo abanye abantu abakhuluma ngaleyo ndlela ngabanye abantu abangakaze babuye bazofika khona la. Amazwe aphetheya ngamazwe anikeza abantu ama-opportunities amaningi okumangalisayo ukwedlula indlela abantu bakithi nxa sisemazweni akithi ama-opportunities esiwatholayo. Ngoba ngitsho for instance ukuthi bakhona abanye abantu abasuke ekhaya mhlawumbe noma umuntu wayengumbalisi noma mhlawumbe umuntu osuke ekhaya engafundanga engazange waya esikolweni mhlawumbe wagcina ngo-form 4. Kodwa umuntu wenelisa ukuthi ngokubuya lapha emazweni aphetheya ngokufisa ukuthi aziphakamise. Abantu bona laba kathesi ngabantu kwesinye isikhathi abayinventa ezinye izinto. Abanye abantu bakhona basebenza kuma railway lines yibo abayenza ukuthi abalungisi izinto ezifana le timela izinto ezifana lokuthi ama engineers ngabantu bakithi, ama electricians ngabantu bakithi, kodwa ngabantu abasuka ekhaya bengalawo lawo ma skills. So konke ukuthi abantu nxa besika sebekhangela nje izinto ezingacholudo ngoba nxa singathatha mhlawumbe sithi ungathola abantu beZimbabwe mhlawumbe ungathola abangu 100 akutsho ukuthi phakathi kwabantu abangu 100 usho ukuthi total yonke labantu abangu 100 ngabantu abagezisa izalukazi. Phakathi kwabantu abangu 100 uzathola ukuthi abantu mhlawumbe abenza ikhe khona lapho mhlawumbe bengabe ngu 10 but i-90 yonke leyana benza imisebenzi eminingi ehlukeneyo.
Siyasizwe njalo abanye besithi amajaha avela eZimbabwe nxa efika khona ngapha emazweni afika engasakhangeli amantombazana ayekhaya sebekhangela bonabo abamhlophe labavela kwamanye amazwe kugcine amantombazana beswela ukuthi baqonywa ngobani. Kuliqiniso yini lokho?
Lokho kuliqiniso kodwa ngizathatha okokuqala ngithi ngixolise kakhulu phakathi kwabodadewethu ngiphinde njalo ngixolise kubafowethu. Kodwa engifuna ukuthi ngibekele iqiniso njengokuba linjalo ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi iqiniso liba buhlungu kwabanye abantu liba mnandi kwabanye abantu. Into ekhona indlela amadoda noma esiphila ngakhona ekhaya siphila isintu lesana sokuthi ma ungubaba usuka uye emsebenzini ma uvele emsebenzini uthola umama abuya kuphekele udle. Kodwa nxa usubuya lapha e-diaspora into esikhona lapha sonke lisesiba ngamadoda. Nxa sesiba ngamadoda sonke umama nxa evuka uye emsebenzini laye ubaba nxa evuka laye uye emsebenzini laye. So nxa uvuka emsebenzini but ma ungubaba uyabujwayela kubona ukuthi vele unkosikazi wami kufanele ukuthi angiphekele ithi ayenzele okulalokuyana. But kwampala sekusiba le-clash of izinto ngenxa yokuthi unkosikazi uzafuna ukuthi lawo ma evele emsebenzini akuthole uphekele isithwala. Kolaphana sekusenza ukuthi abantu bengasazwanani sebecabana ngenxa yokuthi omama kakhulu sebabuya lapha e-diaspora bathatha i-culture yamakhiwa. Nxa sebethathe i-culture yamakhiwa sebesenza okudluleleyo osekuwest more than okwenziwa ngamakhiwa.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ube lo busuku obuhle.
Hayi, ngiyabonga babukhali.
Alo-ke ngumnumzana Difa Wajapi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane, besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo olumnandi uhlelo liphuma lendaba lechone lendaba asibeke ithuba ifala njalo ngevikele zayo lapha azethulela khona olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje emidlalweni yenguqu eChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje emini, iFC Platinum ibe lungitshiki lobhanga 2 leChapungu 2. Umdlalo lo kodwa ucine usiba ngumbeka wamapenalty, iChapungu yacina inqoba ke 5-4. Ingezi Platinum 1, iRentals 1. Low lawo umdlalo ucine ngama penalty, iRentals yaqhina ke isinqoba layo ngi 5-4. IBlack Rhinos 1, iNikroot 2. iDynamos FC inqobe iBulawayo Chiefs 1-0. iHarare City layo inqobe iBulawayo City 1-0. Kuthi ke kusasa iqembu leBoso ele Highlanders lidlala leleyada enkundleni eBaba Fields Stadium. Kuthi ke iCapes United izajikelisana leZPC Kariba enkundleni eNational Sports Stadium eHarare. iTriangle United yona idlala leShabani Mine enkundleni eGibbo Stadium.
Abadala bavumele bari hey ntwana soku isikhatsa yabona sebethukile baphitisela mangena lana ngoba kusazokhalelwa lelalanga le lami phunga ungene koko wathi ngane yami yoba lokubekezela ifile long time lokho mbona bange betsinja manje bheke intwana ilane tafuleni ngoba ilanga selifikile soba yimena no the year soba yimena no the year yabona sebethukile ngoba bazi ngempeli. Like a blind farmer, that's a baboni, that won't have Dalan Seven Zagazima, that you bought to Tambalat. Kadezima Tonsi Katele, you such a lala, his success against the chief who can't you sing a Makanda. But the Jadis who go back is Tala Samaxella Spoon, Guinea Gins, Funu Tanga Kamada, Kunga Senani, Lava Babang, Satakangan, and Pisello, Bush, Sekatanga, Libuzi Kunta Lukali, Pigile for Sholo, Baze Babelon, Kopolo, Sankipi Nombolo, Budia Pukum Patoko Skoropo, Nili Petit Dolopo, Gugam Abu Gunyongolo, if you went talking like a Sigatek and Nalemana, Kaka. Kakakang is open as a MP, the betting Yagan Beggy Luchi, Virila Telachi, a bunch of bullets, Kwesi Lambano Kapuna Jenga, and Yenziganga, Melly Papa Fitz Mikana, Havatala for Melibari, Haint, and a soggy cat's up. Nabona Seven Tugili, Vapis, Lamangan, Alana, Mobosaso Kalisam, the Lalanga Lee, Lami Pungan, Koko, Atikane, Ami Obalogo Vegasin. It's been a long time. Bona bange betsi manje bheke intwana ilane tafuleni ngoba ilanga selifikile soba yimena no the year soba yimena no the year yabona sebethukile ngoba bazi ngempeli ngoba bazi ngempeli ilanga selifikile soba yimena no the year soba yimena no the year yabona sebethukile ngoba bazi ngempeli sister and give me his bed kunini ngiqoqoda la sathala ngicathamele kudalilandelani imthandazo mdali kambule ndlebe baphunywe kwelithemba nakanjani mbavelele njengesiprofethi izinhlanzi phela kumele unanzelele enga mahater laqhuma kangaka kanti liqale nini linto kuba ngomkhonyana
kuyaqhaza ingoma emnandi ingoma selifikile seyiphiwa iliqembu GTI kodwa singakagqibiki uhlelo lwethu lalamhlanje wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela amapholisa abehlome phele. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje. Oliver Lelisayo nguPraxedes Jeremiah nsithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa sikhathi sinye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.